Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali phukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Nhlangula 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zaphu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba namuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu lokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimota zokucitha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lolo oyedulwe lugatsha lwe-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils nezingathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele zifuna ukukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lele zaphu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba kobulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni ye-Church of Christ bese kufolwa ngezitalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo umfundisi Kevin Tony Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube ludlwangudlwangu lokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi wethu. Yikho kusenza senzeke umcimbi ukuthi phakathi kwemakhosi kukhuwa mzilikazi kube nalokhu kuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungela msindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene. Okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana sikwenze ngokuthula singelakho udla ngudlwami. Okwesibili esifisa ukuthi sazise esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu ukuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo baye betshengisa ukuthi bazimise sele ukuthi kungabikhona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Umlayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo yibe sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhobamzilikazi. Sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha kobulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo lwe-CCCP. Njengoba iZCA isikhona kuma province wonke, sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza ilizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina bantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathi Ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus, ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika, US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo, ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa, $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imoto zomlilo ezibiza imali ephansi, ngoba le ekhulunywa nguhulumende iningi kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kulenkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kaMoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo owethulwe lugatsha lwe-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele zifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende besingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa-ke i-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo, khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso. Ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ngokuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze okungathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Okumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimoto zokucitha imlilo zibe zinengi kuma councils achiyeneyo, ngathi ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimoto, njalo bona ama councils asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimoto. Kulokuthi bahle batshele le price ukuthi imoto zakho lanzele izimali engakakhona. Kana ke ikho kudala ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ngoba yena lo hamba wakwenza i quotation angazange consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma nge-devolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe ziyizwe ezivumileyo yiziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangela ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu sicentralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi insuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulala sithi council okwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvika epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela ischedule sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezinye indawo zafika after 12 hours or kwezinye indawo zafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komango. Ngokukhala ke yikho esingani kuthiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kawavulwe ngo-7:30 hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu, ngenxa yokuthi umuntu uyabe planile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi ke asevulwa kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwacina sokusiwa lezi ngcekezi ezindlini ezishiyeshiyeneyo, khonokhana kungacina kubangela ukuthi kube lokhu memetheka kwemikhuhlane egoqela ukholera leminye nje ebangelwa ukuswelakala kwamanzi.
Alo ke ngumnumzana Thembelane Dube oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe lwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungqoqo le-Studio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezi ndawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngiyasuthiseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili leyana ezidlulileyo lalapho esesikhona kathesi abantu asebebuyile bezithola kathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa more than 220% increase sikhangela i-first quarter. In fact, first 4 months izomnyaka inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga kutshengisa ukuthi ithesi labantu abaningi asebebuya, kodwa besikuthi ngabe kuyedlula lapho. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotela yethu kwathi bona i-occupancy yabo average ku-60% kusiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokho, kutshengisa nje ithisi lokuthi ivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo nabantu bama-tourism facilities kugoqela amahotela lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals ama-Zimbabwe. Nathi singuhulumende sinama-special rebate aqondana labantu be-Zimbabwe i-domestic tourism sile waiver ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho siya khona, sivele thina sijala ukuba le strong third and fourth quarters. na ingavuyanga se-survivor umqando lowo lase siya khona i-tourism yethu izaphenduka and izaphenduka isezingeni eliphezulu.
Aya abemzini-ke ukukhona yini okunye okungabahuga lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngobuningi ba
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle ilizwe elilokuthula. Siyathike nje thina abantu siliphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze nelizwe lethu ilizwe elihle kakhulu. Na ngike ngaba se-Sweden 2 weeks ago ngithi abantu abazokhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani. Besithi sebezama ukuba la lemithimba yabantu abazabuya bezovakasha njengoba sekuvuliwe kanje. Iningi labo limelela ukuthi singena kusama ngo-August laphana. Sile-advantage yokuthi sile-product yethu yilizwe lethu. I-product yethu ngabantu abalobuntu, abantu abathanda izethekeli. Yikho ethi kunokukusebenzisa kakhulu kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo. Ngibona ngani le-ZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ubonile sinike ibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini elize likhona. Ngibona ngani imizamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu njalo sihlala ubudlelwano obuseduze kakhulu ne-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakashela ilizwe la. Ngibona ngani kuningi elizabe likuza sesiku-full gear ngoba sesithumile ku-COVID. Mina ngaba lo mnyama ngoba ngele nyanga ezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years. Bezifokhasa kakhulu lapha kodwa sesithe thina kuthi isikhathi esikhulu ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better. Sinivisela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene edlula lapho eke yaba khona nasibala sijayele ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona. Sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abancoma ngayo ilizwe lethu sibona nganasikhathi sifike ku-full potential yethu.
Alo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezaya kweleTurkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucitha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazi elimsakazi omuhle endithanda kwami okokufa. Imi nigama-ke engingibonisi ngilapha-ke kwele Botswana. Eyi abakwethu siphila nzima bakithi kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi-ke singahamba nje siyevota siyerejistele ukuvota ukuthi nje mafikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Yeyi hluphekile lapho esikhona siphila njengenyamazana bakithi lo kuthi ngasibuquti ya kunzima. Kube le zanu le nyamazana leyi zanu le izibizwa ukuthi ifile yona 2023 azizoyibonisa sambeni sibili siyevota.
Salibonani, salibonani ngakwa-Studio 7 nenjani lonke nje siyabonga umusa wenu elisilethela indaba zeZimbabwe ezimnandi kangaka. Yami ngithanda nje ukuthi ngithi ukuthi bakithi kumele sakhulayo ake lizame lihambe bakithi ekuvoteni kusenivota sizame nini sikhiphe nini udubo lolu lokwe ngumkhuhlane umkhuhlane sibili lawa ngazi ukuthi ungaba umhlobo bani ngoba ngazi ingayi-COVID singa siti wumbi. Ay, COVID ngono ngoba nangu sivikele. Le milumbu sopo esikiwo sithwele nzima, sithwele nzima kakhulu. Angelani uthi zani bulala njani abantu. Hambe kuyini konke ukufa kwamalungu esisisiwo okubuhlungu okuzwisa ubuhlungu kangaka. Asihambe asisukumeni izihlobo zethu, sisukumeni ngobuningi bethu. Sihambenini siyevote. Unkulunkulu ngenela, ngenela ngalumbu umbuso wezano ekho okhona. Siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso wakho. Silokhu sicela, siyacela Nkosi. Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka. Nkosi ngenela, ngenela baba. Siyabonga, ngiyabonga kini lonke. Kungani lingayivuli umlayezo wami lo. Ngabe uzwa bewuzwa bezano ukuthi sithwele nzima, sihlobo sithwele nzima.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 njani. Hayi sesiza ngani siyalisupha shemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathale besisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi. Hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi yini. Baye madoda sifuna ukuyekhaya labantu bayahlupheka, abantu bayahlupheka eqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesizisagcina siyibeka ku-702 istation esibroadcasta lapha eSouth Africa ukuthi labo bazame ukusicelela ku-anybody ama-well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba hey abantu bacela ukuyekhaya. Ya intoka sisamanga kahle, ya asilandaba lokuthi siyafika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukufika sisebenzisa khonokho esikufundileyo ukuthi siphile. Ya hayi siyacela sisize yini ngoba nale transport cost layo sizakhuphuka kathi abantu abangeke bakhone ngezipalasiosport ukuthi bakhokhele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya. I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla zabo sihambe kodwa bona bafuna ukuhamba abantu babona. Siyabonga.
Salibonani, salibonani ma-studio mahle, salibonani ku-studio esihle elisinika indaba ezimnandi. Lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni we-studio. Hayi bengifuna ukuphendula umfana wasebhinga lowo wena uthi izali imenzele okuhle. Yes, of course yena ingamenzela okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa musi, udla yedwa angathi labanye abantu ngoba nangomunye wakhe ube ebhinga semphendule manje yabo. Siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje, ngisele ufani ku-district ngiyayazi ibhinga yonke le. So yena ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabo gawule sibantu badla kuzanu nawo. Siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozivelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiyasibhobokile mayedlela kiso ngesakhe musi. Masitudio amahle ngiyabingelela kini lonke embingelela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle anjengabezanu. So ngicela wakhipha ama-records ami bantu angisawezwa manje, angisawakhuphe emoyeni, angisawezwa noma ngifaka umbono angisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izalu behamandebele nje kumbe amashona abadle kuhle bangathi nje ngiphuke sisilela phansi ngoba lathi sifuna ukudla njengaba the sisemazweni siyahlupheka. Siyazizwa abantu bayakhala ngapha ngasebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhlaba yi-500 abadlayo abantu bezimbabwe khonapha abasuthaa kahle kahle abangakhaliwe the rest yakhala. Siyacela Studio 7 bani isikhiphe imibono yonke esiyifaka kini kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izami i-understand ngoba abantu bezani baqamba amanga always, baqamba amanga always. Siyabazi baqamba amanga. Siyabonga
ye mpingelele laphana ku-Studio 7 izimbabwe yonke lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena owenhlanzi lo wasedinga lesikepe sakho esenhlanzi wena ma ubona ukuthi wena uyathi inhlanzi zakho waphiwa isikepa usayidingako zama ukucabangela abantu bonke abasezimbabwe umhlaba wonke ukuthi wonke wasezimbabwe izimbabwe yonke njengoba uyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni. Uyabona wena ukuzesitshela indaba zenhlanzi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi wathi uyabona zama ukucabanga nje ma uza kuphawula kuku-Studio 7 phawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlanzi.
Salibonani Studio 7 indawo zonke lapha elikhona. Hayi lami ngidinke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizoyikhuluma ekuseni itiyoni ibuzo ukuthi manje njengoba mangabe kutuchamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwani. Hayi laphana ndoda mina ngizawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo. Laba abantu abasemapulazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yiyofanele ukuthi bebuze bona ukuthi benze njani ngoba nalawo mapulazi ngalabana abantu babehlakala ahlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje isikhatshana abantu bengayazi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ahlakaniphile ngala afaka inkomo kumzeni kadesi ngali yabeluke livusa ilizwe lezinyama lithengisa kulokuyakhe imkhuku phakathi emapulazini into ezingakhanyiwe
salibona nani balaleli besitudio 7 salibona nani isebenzi besitudio 7 sokuseni yalungelela lo ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngeke luphele futhi nxa amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavuli bebe khuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka kustudio 7 ezingayenzakaliyo ezimbabwe kwathiwa lo nyaka akulaa muntu ozasale ngelabhesi kuleli lizwe kwathiwa futhi amabhesi layo abengelambuso mina ngivele ekhezizo sengiye kumabhesi bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana egoli mina egoli angikwazi lakho kozulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi indoda lusekhulu lube 22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelasithuba so ukuthi kuncedise kanjani uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu nxa umntwana ekhuliswe ngumama umama kamthathisi nxa umntwana ekhuliswe ngubaba ubaba kamthathisi ngoba kuyabe kule sizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama nxa umama sesethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulande umuntu egumeni lakhe uyabe usiyamhlukuluza angasuka thi indoda yakhe le South Africa abuye lapha ezimbabwe kuyabe kulungile yini ngitsho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisile futhi akuqondise akubone njengendlela eqondileyo la bantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bede hayi hayi ngemali uhulumende kavuma lathi sinje njengama-farmers ngama-civil servants watetshela amazwi amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye half pond half use kodwa thina njengama-farmers asikazi sithole lito till today ngikhuluma asikazi lama-use akhona nala ama-bond akhona asikazi siwabone siyabe sinikwa ama-figures futhi siwanikwa muva kwesikhathi esephelile ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months kungathiwa hayi ibhondi liyawa uyala kodwa ibhondi liyawa badala sinikwa ama-100 abe sengama-6 rand kambe uyakulima amabeli anganani wathengisa nge-6 rand uhulumende kalungisisa amabhudala njalo uhulumende wezami uyakwazi lapha akhiya khona imali yelizwe uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika umongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Dan Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu and masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke okokuqala kule 2 years ye-COVID esiphuma kiyo manje engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa amavarianti siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu kusiba lama-lockdown so izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply so kule supply chain problem ekhona ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela so kule shortage ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply so ma kule shortage ezinto isupply may shorter intengo ziyakhuphuka ukukhuphuka especially sengingathi ipetrol ifuel into vele ehlupha kakhulu ngoba iaffecta izinto eziningi ngoba once ifuel ingakhuphuka lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile so ama-companies afake imakhapu yawo entengweni yezinto basuke sibona izinto zikhuphuka
manje ngokubona kwakho singabona na ilizwe lemelika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani kunga ubona kusenzakala yini
cha angiboni mina kusenzakala lokho ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi i-number one economy umhlaba wonke jikelele njalo siyabona ukuthi i-dollar i-currency yabo ilokhu inyuka
isiba stronger and stronger, even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto, kodwa masikhangela i-unemployment rate is ilokhu phansi kubo 3.6%. Imisebenzi minengi nje, abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga imisebenzi. So angiboni ukuthi i-America singayifananisa lamanye amazwe okuhluthekwa khona, ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto, njalo futhi bayemake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, i-America singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ucubungula izombusazo ebesixoxela ecingweni eseVirginia ngapha kwele Melika. Hayi, zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitaladeni eMakhokhoba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.